sendaba ku VOA indebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uqaphele ukuthi sidohulumende adlinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Uhulumende usola athi yikungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi yakhe ukuthi umbuso omuvi lemsebenzi yenkohlakalo yikho okubhidliza umnotho weZimbabwe athi izijeziso.
Abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa ihlupho luba khona ngenxa yomumo womnotho ufuna kungazakali ukuthi inani elibanjwe yithudo linganani.
Imoli eziningi zihlaselwa isihudo kobulawayo njalo kunakanelwa ukuthi imbangela ngamanzi aphuma empompini engahlanzekanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sesole athi kungaziphathi kuhle lokungahloniphi komeli weMelika eHarare umnumzana Brian Nichols kulandela amazwi yakhe okuthi umnotho weZimbabwe ubulawa yikwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende le misebenzi yenkohlakalo hathi izijeziso ezedeswa amalunga ebandla leZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. U-ambasada Nichols wethule amazwi la ngeviki edluleyo ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni okwakuqoqwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esola izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Balutshana kakhulu abaphatheka kulolu hlelo. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko olamazwi aqatha izolo ecothoza uambasada Nichols esithi uziphatha njengelunga lebandla eliphikisayo njalo kalandeli imithetho elawula ukuziphatha kwabameli bezigodlo zamanye amazwe. Uqhubeke wathi elemelika kalimelanga libe lokudelela ngoba uhulumende weZimbabwe engabuquma ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kungabi indaba zalutho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinuke amakhwapha ukuthi ekuqaliseni khonapho vele izijeziso lezi indaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people kobulawayo, kutshaywa abantu endaweni ezijiyeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, kunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe. Kebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe eminye emine ikhombe ngathi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe nohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe nezomkonomi. Yikho sesithola sesiphakathi kwezijeziso zona lezi. So kuqakathekile ukuthi nohulumende azinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le zijeziso zonke lezi. Imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo seMelika eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe badlulise amalawulo.
Angisho diplomat, ukhuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa izijeziso zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyethela ngayo amalungelo abantu, indlela nje esithola abantu babe phongu inyamalala be abductwa lezo mkonomi ngasikhangela indaba ze corruption sesibona umuntu umuntu yedwa nje ebotshwa so bona zani nje sesizivaka amasanctions njengelizwe ngokuganga ubudlwangu udlwangu ngokutshontsha kukhona kuhulumende abantu babezama ukusebenzisa okukhonstitution to be demonstrated bavinjelwa so of course kumele ku-investigate everything must be based on facts but at the end of the day uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo nxa kusiba le corruption nxa i-constitution ingalandelwa nxa kungela ama-economic policies acacileyo nxa abantu bedubeka kungakhanyi ukuthi uhulumende wenzani nxa ifuel iswelakala besehlule ukuba le mpendulo ukuthi kwenzakalani
singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe
ye mona zani sesesigabeni sona leso njengoba khanyezani sazama sibili ukucela imali ukucela i-investment kukhanya kusehlula bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza bani njengahulumende kamgayi wokuthi uzashona ethukana lamanye amazwe
uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele Melika ubona ile Melika lisithi
mboni ngoba ngikhuluma nje khathesi izimabhi yathola imali eningi nje yokudla kubo-USAID imali yabo-porridge lani izimali ezingathi sintandani
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo kasenelisanga ukuxoxa labesigodlo semelika eZimbabwe ngalolu daba
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagase aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 am kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave ku-4930-13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930-13860 laku-15460 kilohertz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama
sokusesetshelwa ukuthi kungaba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo kulandela ukuhlaselwa kwezimuli ezithile isihudo kuleli dolobho abanye abahlaselwe ngomkhuhlane lo bathi bacabangela ukuthi kungaba kubangelwa ngamanzi angahlanzekanga avela empompini zabo isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisa Mpofu utshele i-Studio 7 ukuthi abakazwa lutho ngalolu daba kodwa uthembise ukucwayisisa uChris Gande we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho ebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Otilia Spanda yena othi sibhahile isihudo lesi
abantu abaningi babanjwe yisihudo kodwa ushupho luba khona ngenxa yomumo womnotho kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emakliniki kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazwisisi abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi mayesebuya kuye le rusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana
manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki
abanye ke abaqhuba siliviki yonke abanye kube zinsuku ezintathu ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya kodwa iningi labo engunanzeleleyo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesaba indleko lokuthi vele sathi njengba siyafika kuthiwa kula maphilizi ambe 10
ukwenza abantu becabangele amanzi kuyini
yikuthi singaye sigulizise ubulawa yonke into engasihlanganisa njengobulawayo wonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwe siwanathayo ukuthi khona okhayahamba abuye ngemva kwensuku amapipe ayaduka amanya dabukile amanya semadala
wona manzi nxa ependuka eke avalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
hayi afike ngcolile ukuthi ngaleso sikhathi yakusesaba lokwanathi abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone sejintshi
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza begcine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasikuzwe ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anje wona amagesi angibona vele emalushwane abangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole enzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonoko okukhona yikuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awethukela i-solution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi yethu zomunye nayethi sikubambile ikakhulu ivikela iphelileyo abantu abaningi bebebanjwe izisu kakhulu
manje bona osubazwile thatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayechukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa lokhu egijime njalo umama engimazi yesizinda simqhube 8 days elokhu ehuda
unkosazana othilias banda isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Selikubonile nala kubala njalo okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlife.com ithi kulowesifazana omangalele umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema losikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga enkantolo esithi kumele bamhlawule imali edlula ingxenye yesigidi phezu kokubulawa komyeni wakhe ngamapolisa. Unkosikazi Memories Banda uthi umkakhe umnumzana Onward Macharanga udutshulwe ngamapolisa wafa ngombimbitho ngemva kokwala ukuwafumbathisa imali engange-$2. Iphephandaba leChronicle lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele eBotswana namuhla lapho azaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi yena onqobe kukhetho olwenziwe kunsukwana ezedluleyo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Anyabingelela emsakazweni Studio 7 lapha ngike ngezwa lapha likhuluma ngenhlaka bekhuluma ngenhlanyelo ukuthi emathebelelendi kuyabuya inhlanyelo le ngiyabona kithi kuward 1 ngikafanana nomhlekazi uma engazibuye ngoba le nhlanyelo kuward 1 vele usilibuho wathi iyathathwa ngabantu bezana kuphela abantu bakhona bayabhalana bezebhala abantwana vele ababo bezebhala lamabizo ezinja abafuni ithathwa ngabanye abantu bayithatha bevota bebese besithi bona vele ilizwe ngilabo kabavumi vele ithathwa ngabanye abantu uzinqese fiwo zothale nye party ngoba ivela kumnangako so thina kuyafana ukuthi vela asiyithole enhlanyeni lakhona nje ukukhuluma nje lokho abakwenzayo.
Linjani bahlabezulu ungqaba into okhulumayo napha into ekhona lapha laba bantu uhulumende wethu lo ongahloniphiyo amalungelo oluntu bebelokhu bekhiqiza imali engasebenziyo kwamanye amazwe mina ngubone kuyinto kuyiplani enhle leyo ngoba into yakhona le hayi babe befuna ukuthatha izimali thina esizisebenza kwamanye amazwe ngamaplani ngoba besithi yabo iyasebenza kodwa eyabo iphelele ebhoda njengenetwork.
Sekahlangisazwisisa baba bantu bakithi sebedlala ngempilo zabantu okwenzakalayo. Bethule imali ezasetshenziswa kunye lamabhondi, kanti sokusetshenziswa imali ezingaki elizweni eliyi-1. Abake bekele umdlalo benze into eserious, nxa kokuthi kuyabehlula betshiye phansi.
Njani Studio 7 labalaleli, igama ngugabadela. Mina nje into engayisho ukuthi imali le entsha kuthiwa iyafika izofakwa le i-government, into esizoyenza le mali le izobulala wesi umnotho elizwe lene, izobulala yonke into ubhiliza total and kusiyafika uDisemba kuya kurongo khona phetha ngale mali yena le abayifakayo, because ayizi kuzonceda lutho nje ukutheni, but izobulala okwedlula lokho esikhala ngakho manje sazoba wesi, because wonke umuntu uyasefuna ukuthi ebe nayo ekhuphule zonke izinto anazo, especially emashopu kukhuphuke yonke le nto le. Angazi ukuthi bayenzani laba bantu la, ngabayekile nje khona lokhu kade bekusebenzisa kuphela noma imali ishoda sonkinga, but manje sebezoyenza kube worse. Within 2 weeks nje ngavele ingena kuyahle kube worse. Asazi iziphukuphuku zabantu lezi.
Sanibonani bakwethu. Njani, siyajabula mpela ngokuba nisikhiphela lezi dabe ezimnandi kanje ukuthi sazi ngalelizwe. Mina ngulameki ngakwaNcube uma ngasetsholotho. Yikho-ke ngisho nami ngombono wami iZANU-PF ihlulekile. Ukuhluleka kweZANU-PF ihluleke kudala, bengabanye abantu abathiye nje umbuso bathiye banika abanye bazame behluleke lapho. Bona kwabo abasahlalelanga ukuthi badinga ukubusa, bahlalele nje ukuthi imali lokube besichaphaza kuphela, ayikho into abayihlalele, ayikho enye into engathintwa izani izana ngelithi inhleluko. Olonke sasemuve salandela izani, isizani zasiza, izani zayenzana, ngeke yenze lutho. Sibuhlungu ngempela ngoba ilizwe lakithi lisifile ngendaba yabantu bona laba bezani. Izani izosiza ngani? Kanti ziyasiza ngalutho izani yehluleka nini, awu yehluleka umgabe wabulala abantu laye lo mnangagwawo wayelapho ngaleso sikhathi kuground iqeda abantu. Namanje lonke sababulala abantu uyakholisa yena, udla kamnandi esidla imali zabantu betshontsha bonke ngamasela. Izanu kayela muntu orayiht amasela wothi isigebengu.
Studio 7 linjani? Ujonga okipsi labo sithandekile khona ngabo ntu kamili. Ngiyaribulisa ngithike ngikhulume ngale mali kwaMthulile engalangqondo le. Kambe nxa kakathi bona bakukhanda imali entsha ezancedisana le bondi note, into efileyo. Kusho ukuthi layo imali yakhona kufile phela, kuncedisana njani le nto efileyo? Basakwazi abawenzayo bona abantu, abaphumela bakhandela thina udubu, bona bayisebenzisa imali yena le. Bebanika thina abantu esihluphekayo esidubekayo ngapha emakhaya, lokhu yikusiphoxa lokhu. Bahlala ezinto ey'geni bagatha ngayo nalo imali ama-RTGs abo nakungamabhoni nothi kwabo kunoku bayisebenzisa ukudlala ngathi lokhu.
Benza kahle ukuthi sifakele isijeziso, ngoba ukuze befakele isijeziso i-Britain yayibona ukuthi yona ilungele abantu bale phula, yayibona ukuthi abantu eZimbabwe amalungelo alandela lebandla leZANU-PF. Bona ukuthi i-ANC yona ayilandaba lezabantu eZimbabwe, nxa abantu eZimbabwe bethiwa njengezinja, abantu abangomama labantwana, bona lokhu abalandaba lakho abakhulumi ngakho. Bona balwela abaholi beZANU-PF abenza ngabomu, ngoba abaholi beZANU-PF benza ngabomu. Uma bephula isijeziso zemithi esiphuma abayekele uhlume zabantu. Simple. Why bona bengavuni ukuthi bekele uhlume zabantu kodwa befuna ukuthi isijeziso siphume? Lezi abazivala ngo-Britain kutho ukuthi ukuthi abantu uhlumeza abantu bakufuni ukuthi-ke isijeziso sikhutshwe, bayakufuna futhi. So kuyinto elula kakhulu lokhuyana abekele uhlumeza abantu, benze njenge-South Africa. I-South Africa iyasikelangela amalungelo abantu, iyabahlonipha abantu. Akekho umuntu ohlukunyezwayo e-South Africa, iyakhula izingane labomama, i-freedom of speech ikhona, intephele zindaba zikhululekile, wonke umuntu ukhululekile, ama-abortion phatha akhululekile, wonke nje umuntu ukhululekile e-South Africa. Yikubona la mazwe omhlaba ehlonipha i-South Africa. So iZANU-PF layo nxa ifuna ukuthi ikhuthele isijeziso, ihlonitshwe ngamanye amazwe, ayiyenze njenge-South Africa, ingarojwa yi-South Africa. I-South Africa irobha iZANU-PF.
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukumbule nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo wenyuse iphimbo ukuze uzwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Iraq usethembise ukuqhuba ukhetho maduze kungatholakala ozangena esikhundleni senhloko kahulumende. Izulu lesikhukhula elidilize imizi yabantu abedlula isigidi kwele South Sudan selihlelwe ukuba yingozi edinga ukuphathwa ngokuphuthuma ngumongameli walelo lizwe. Ezigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lephalamende lezinga laphansi ele House of Representatives avotile izolo avumelana ukuthi kumele lelidale liphenye icala eletheswa umongameli Donald Trump elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika. Amalunga ebandla lika Trump elama Republicans avote sala ukuthi uphenyo lolu luqhubeke. Kodwa lokhu akuchongo lutho ngoba ama Democrats ayiwo alawula idale laphansi evotele ukuqhubeka ngophenyo lolu. Ama Democrats avote bambene lama Republicans ekuphikiseni lolu phenyo mabili kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kumele ukuthi sizwisise ukuthi ukwethesa umuntu icala ngendlela abethesa ngayo uTrump kuhamba njani, njalo ukuze into yakhona iphumelele ayifumanwa elecala ethulelwe isigwebo umango asonto ezakwenzakala ekuseni nje for 1 hour ukuthi ayisokuphelile lapho kukhona kathesi kugatsha lwephalamende olungaphansi. Into abasayenza kathesi ukuthi basamethesa icala umnumzana uTrump. Ukumethesa icala akumkhiphi esihlalweni. O abakuchoyo ukuthi sebelakho okubambekayo ababona lapho umnumzana uTrump aphambanisa umthetho khona. So ke ngalelo ke sebeza kudlulisela phambili ukuthi umnumzana uTrump abe ngumuntu uyathonisiswa, engathonisiswa esasekhona esihlalweni sakhe. Nxa ethe wafunyanwa elecala usezasuswa ke esihlalweni sakhe abe segwetshwa. Kodwa ke into emgqoka yile esikwaziyo ngelanamhlanje ukuthi ibandla lama Democrats ku-Congress livotile ukuthi i-processional yokuthi umnumzana uTrump etheswe lawa macala kayiqhubeke phambili. Sikhumbule ukuthi kulogatsha lwangaphezulu i-Senate. I-Senate ye-America ivele ikontrolwa ngama-Republicans. Yikho lapho kumele ukuthi kuyevotwa khona bevumele ukuthi i-processional yokuthesa uTrump icala iqhubekele phambili. Ngileqinisa lokuthi ngibona sengathi yikho lapho kuza kuba le problem khona.
Amanye amazwe omhlaba wona athini ngenyakanyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Sokusiya ngokuthi abantu bona besikhuluma ngabo umbamazwe omhlaba bona besikhuluma ngawo yiwapi. Amazwe avele alokhophe le-America babona kuyinto enhle eyenzakalayo ukuthi upresident we-America etheswe icala agwetshwe. Kanti ke kulabantu abavele emazweni amaningi kunhlangothi ezehlukeneyo ikakhulu laba abathutshisa ngamalungelo abantu especially amalungelo onsundu bakubona kuyinto eqakathekileyo qakathekileyo ukuthi umnumzana uTrump kumele ukuthi afunyane elecala aphume esihlalweni ngoba umuntu osedale ukungezwani lokuzamazama phakathi kobudlelwano kwabantu beAmerica lamazwe wonke jikelele nje emhlabeni mayelana ngendaba zombala. So ukuthi amazwe omhlaba akubona njani sokusiya ngokuthi vele lawo mazwe omhlaba balobudlelwano obunjani njalo obunganani la iAmerica njalo yena ngokwakhe uTrump bambona ngaliphi ilihlo. Ngunika umzekeliso wabantu mhlawumbe singathi thina eWest Indies or some African countries or lase Asia khona esazi khona ukuthi vele akula muntu othanda uTrump.
Umnumzana Mqondlobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilithane. Siyabonga lababukeleyo lapha enkundleni yeFacebook. Siyabonga uXhaso lwenu ngolobani ke laphana Aaron Dube umthemba ozithembayo. Uthi wena linjani msakazi Noxa Shamu. Uthi wena watching live in Benin. Siyabonga ngendaba bafo. Cyprian Dube. Uthana, they are blaming the United States Embassy just because iveza amahlazo abo. Musa Mazibuko, uthana Nkomo, unjani mzala wam, I'm watching is a Randburg eMzansi. Kuyabanda kancane today, Big Boy Nkomo. Uthana, morning Mr. Nkomo, ngingu Big Boy a Randburg, wishing Zimbabwe all the best on economic recovery. Love you all, my countrymen. Jonathan Sola uthana yebo linani siyabonga ngoxhaso lwenu. Banele Nkomo la ukhona ke laphana uthi silawe Nkomo za thina sise changane sichaya isitina mikanki wane sekubona ukubana lawe ubukele ye ngabafana be Brunapack Challengers ngumbata pela ihamba ke leqembu lake le Brunapack Challengers besiqibela usihlalo ngengoma ke emnandi liyayizwa ziyabuya ziyadubuka ziyashelela. Bathi bona bangifuna ngifile. Silehlapuneke kudlalate lakhe elitsha esizalethulela khonapha lona khonapha emsakazweni we Studio 7 kungekudala nje kuwoza Friday. Sisiphetheke ezekuseni ngiwebe zihamba phambili. Uhulumende usola athi ungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi akhe okuthi umbuso omuvi eZimbabwe lemsebenzi yenkohlakalo yikho okudiliza umnotho hatshi izijeziso. Imuli eziningi zihlaselwa yisihuto kobulawayo. Kwaneleke Mthwakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa-fast 7 ntambama phela. Hayike eyami impela viki isiqalele. Asibeni sonke ngolwesibili ngeviki ezayo. Tshone kuhle.